Kuizika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 22 ngoBakazi 2017, nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukhanya ngani kuthiwa mina kulama conditions okwakumele ngicomply lawo, kodwa ama conditions wona lawo angiwazi, angiwanikwanga. Ngene airport awakho phakathi kwepassport yami. Mina ngile belief yokuthi ngile dual citizenship just like any other Zimbabwe, and in the right ukuthi nxa ngibuye lapha, yebo yembuye ngeholiday, but so kusitsho ukuthi ngambuye lapha ngeholiday.
Umkhokeli webandla eliphakathi kokubunjwa ele Zimbabwe Economic Freedom Fighters, umnumzana Innocent Ndivali, obotshwe ngolwesihlanu umiswa phambi komthethwandaba.
Thina njengebandla le-MDC sithi khona kukhethelelo elika-2018 asoze sihlale phansi siyekela abantu berethwa, asoze sikhangele siyekela abantu betshawa. Ukuthi sizadifenda njani, hhayi ngeke khonapho ngike ngithi, but sizadifenda kuphela.
Abasakhulayo bebandla le-MTCT bakhala ngezenzo zamadodana kamongameli Mugabe uChatunga loRobert Jr. abathi bachaphaza imali yelizwe uZulu esidla imbuya ngoluthi. Umongameli Ian Khamawele Botswana usetshiya isikhundla sokuba ngumongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphakathi kokubunjwa ele Zimbabwe Economic Freedom Fighters, umnumzana Innocent Ndivali, obotshwe ngolwesihlanu umiswe phambi komthethwandaba lamhlanje. Umnumzana Ndivali ubotshwe ngemva kokuhlangana lenthetheli zindaba e-Press Club koBulawayo, njalo kwethiswa icala lokwephula imigoqo yevisa yakhe. Umtshutshisi uthi njengomuntu olepasipoti yaseBhilithane njalo obeyisethekeli, uNdivali ubengamelanga aqhube ezombusasoye elizweni. Ulele esitokisini ngolwesihlanu wazomiswa emthethwandaba ngomgqibelo. Izolo lalamhla amagqwetha akhe abezama ukuthi umthethwandaba ulahle leli cala. Umanje umtshele ukuthi kumele aphenduke emthethwandaba ngolwesine, lapho ukuzaqala ukuthethwa icala lakhe. UNdivali uxoxelo ntungameli Nkomo weStudio 7 wachasisa okuningi ngodaba lwakhe.
Hayi, sikho ukuthi kumbe nga-organize abantu, ngabuthanisa abantu, hhayi. Mina nga-invite-wa ukuthi ngizoyenza nje i-remark of which I did. Then kukhanya ngani kuthiwa mina kulama conditions okwakumele ngicomply lawo, kodwa ama conditions wona lawo angiwazi, angiwanikwanga. Ngene airport awakho phakathi kwepassport yami. Mina ngile belief yokuthi ngile dual citizenship just like any other Zimbabwe, and in the right ukuthi nxa ngibuye lapha, yebo yembuye ngeholiday, but so kusitsho ukuthi ngambuye lapha ngeholiday, yoba nengiwumsabatha, yoba kade kule camp meeting. So sitsho ukuthi vele la camp meeting kade ngingafuzanga ukuthi ngivele ngihambe.
Ubusemthethwandaba lamhlanje luhambe njani lolu daba?
Lolu daba luyaqhubeka, luyaphambili. Njengoba ngithile ukuthi hhayi, indaba leyi sese emthethwandaba, njalo angikwanisi ukuthi ngidivulge ama-details amaningi, but engakutsho ukuthi hhayi, into yakhona layo iyangimangaza ukuthi mina ngifuna ukukontributa elizweni meaningfully. As upresident welizwe said ukuthi abaku-diaspora must come and vote, come and participate. So lami ngithathele khonapho ukuthi ngingumZimbabweni ofuna ukukontributa meaningfully elizweni lakhe. And iZimbabwe ngiyayithanda njengelizwe lami. Mina ngiyavuma, yebo ye ngiyilida yeZimbabwe Economic Freedom Fighters. Asikayilontshi nokuyilontsha, yinto encane le engakabi le launch. We are yet to launch, singathola ama-resources. But sokukhanya ngani, hheyi bakithi, sokuyinto enkulu esisabeka osokuthiwa iyakwanisa ukubuthanisa ama-journalist wonke lawo. Hatshi, ama-journalist angi-invite-ile mina for a social event ukwenza i-key remark.
Ilona ibandla lakho kahle kahle ilimeleni, njalo lizangena nakukhetho oluzayo?
Ibandla lethu lithiwa yiZimbabwe economic freedom fighters. Thina ibandla lethu limele nje okunengi, sivela from a socialist perspective. Thina si pro land, thina si believe ukuthi iland must be nationalized, believe thina ukuthi iland certain areas kumele zibe designated for national farming. Believe ukuthi Zimbabwe kumele ibe le currency of its own. Thina sibelieva ukuthi kufuze kube le national bank ezaba accessible la wonke umuntu weZimbabwe ofuna ukuthi esebenze. Enye into thina esiyifisayo ukuthi hayi ukhetho luzayo, yebo yes, funa ukuparticipate vele njengamaZimbabweans.
Umnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla eliphakathi kokusungulwa eleZimbabwe Economic Freedom Fighters ZEFF, ubexoka lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Unkosikazi Modi Mzenda, owayengumka umnumzana Simon Mzenda, owake waba ngumsekeli kamongameli akasekho. Unkosikazi Mzenda owayengumongikazi ubhubhe namhla ekuseni. Abantu kunje babuthene emzini wakhe eChisipit, kodwa akukaziwa ukubana uzaphiwa nhlonipho bani njalo lokuthi uzabekwa nini. Kunjalo nje umnumzana George Rutanire owayelilunga ledale lepolitbilo yebandla leZANU-PF obhubhe ngomgqibelo usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Akukaziwa njalo ukuthi uzabekwa nini emathuneni eNational Heroes Acre. Abasakhulayo bebandla leMDCT bathi badaniswe izenzo zamadodana kamongameli Robert Mugabe, uChatunga loRobert Junior, abathi bona bachaphaza imali yesizwe bezikholisela eGoli lapho abahlezi khona uZulu esidla imbuya ngoluthi. Abasakhulayo laba bathi njalo kabasoze bagoqa izandla zabo lapho kuqhamuka udlame olungaba lubangelwa ngabebandla elibusayo leZANU-PF ikakhulu emaphandleni phambilini kokhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ontanga laba bebekhulumisana lentatha lezindaba ngemva komhlangano wenkokheli yalolu hlangothi lwebandla le-MDCT owe Youth Assembly National Council owenzelwe esigodlweni se-Harvest House. Ontanga laba bathi bayayisekela yonke imizamo yomkhokheli wabo umnumzana Morgan Tsvangirai le yamabandla aphikisayo eyokubumba umanyano we-coalition phansi kwegama elithi MDC Alliance, ngoba le kuyiyona ndlela kuphela engasusa umbuso kamongameli Robert Mugabe lenkokheli yakhe yeZANU-PF. Umsekeli kasomlomo kulolu hlangothi umnumzana Vusumuzi Moyo ulandisa ngokufiswa ngabasakhulayo.
Thina besikuzama ukuthi sikukhombise kakhulu, sikukhuthaze ukuthi thina njengabontanga sibe yingxenye yalokho okwenzakalayo.
Abasakhulayo laba bathi bangalokothi abeZANU-PF ukuqala udlakela ngoba bazokwenza konke okusemandleni abo ukulondoloza uZulu kakhulukazi owasemaphandleni. Kungakho uMoyo ethi sebeqalile ukuqhuba imisebenzi yokwenqabela ukuqhamuka kodlakela ngabebandla leZANU-PF abathi lwande ukuqhamuka isikhathi sonke kulungiselelwa ukhetho lalapho selwedlule. Ophethe uhlangothi lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane uhlangothi lwabasakhulayo laba uNkosazana Sithabile Mlilo uthi bazilungiselele ukulwenqabela lolu dlakela nxa luthe lwaqhamuka.
Thina njengebandla le-MDC sithi khona kukhetho lelo elika-2018 asoze sihlale phansi siyekela abantu berechwa, asoze sikhangele siyekela abantu bechawa. Ukuthi sizadifenda njani, hhayi ngeke khonapho ngike ngithi but sizadifenda kuphela.
Umamlilo uthi kunje baphakathi kokufundisa uZulu emaphandleni kakhulukazi abasakhulayo ukuba bangaze bavuma ukwethuselwa ngabebandla leZANU-PF. Abasakhulayo laba bathi bajajuliswa yisinqumo esithethwe inkokheli yabo ebeke eceleni isilinganiso sokungamathumi amabili 20% sezikhundla ezizoncintiswa kube ngezabasakhulayo kukhetho luka-2018. Bathethele lithuba ukuncoma indlela amapholisa akobulawayo kanye leziphathamandla zenhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ZEC abaziphathe ngayo ngokungabahlukumezi lapho betshengisela ukukhonona kwabo kudaba lokulethwa kwenguquko kumithetho elawula ngokhetho elizweni uthi udlakela olutshengiswe unkosikazi Grace Mgabe kuntombazane yakwele South Africa uGabriela Angels bethi kulihlazo bathi balethemba lokuba uZulu weSouth Africa usekuzwisisa lokho abahlezi bekhala ngakho eZimbabwe bona umakhelwane bekutshaya indiva nje ukuba umndeni wakomgabe ungobusa lokuphila ngodlame. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Sokusiva sobala ukuba ibandla elikhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ele-National People's Party alisoze lingene kumanyana wamabandla aphikisayo othiwa MDC Alliance. Amabandla aphikisayo ayisikhombise amanyene avuma ukuthi asebenzelane kukhetho oluzayo. Kodwa unkosikazi Mujuru ubikwa esethe nguye ofuna ukukhokela lo manyano okhokelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Kodwa isikhulumeli saleli bandla mnumzana Methusele Moyo utshele uChris Gander weStudio 7 ukubana imizamo yebandla lakhe iyokusebenzelana lamanye amabandla lokhu iqhubekela phambili.
Thina njengebandla le-MPP isifiso sethu lokhu kuyikhonokho ukuthi sisebenzisane lamabandla wonke kugoqela i-MPP yekababa uTsvangirai. Okwenzakalayo lokho kusaxoxiswana kusakhulunywa. Ngazake angikhululekanga ukuthi ngithi ukuthi kuyini osokuvumelekile ongavunyelananga. Kodwa sibethemba ukuthi emalangeni nje emavikini amalutshwana aseduze kuzaba lesivumelwano.
Siyabona ukuthi la yenza imhlangano weCongress. Ungasitshela ukuthi ngemva komhlangano lo sekuminjani? Seliqalisile yini ukukhankasa?
I-convention kumbe iCongress itsho ukuthi ibandla le-National People's Party selibunjiwe ngokusemthethweni esine-constitution esinobusekeli obukhethiweyo okweminyaka engu-5 emihlanu elandelayo. Sesiqedile lokho-ke kutho ukuthi sesikhona emdlalweni wokukhankasa. Sesikhankasa ngikhuluma nje ilizwe lonke, yonke-province wonke, ama-structures etaphezu kokukhetha kumbe ukuzwa laba afuna ngo-MP okhansila lama-senate. Yikho esiphezu kwakho lokho. Nxake ngiqedile lokho sesibathatha-ke labo bantu sesikhankasa sesiye ebantwini. Ikwenza sibakhetha laba bantu, sibakhetha kuma-structures ngoba kuze kukhethe ubonibe yimemba yethu hayi umuntu lolu ilunga lethu. So-ke besikhankasa emalangeni alandelayo njengamalutshwane sizakhipha iprogramu yethu ukuthi ininjani sobe singathi endaweni leyi ngasiphi isikhathi.
Sesike sezwa amanye amabandla ekhalakhala ngokubana awaboni ukuthi inhlanganiso ye-ZEC izaqhuba kuhle ukhetho. Lina lilazo yini izikhalazo?
Ziningi izikhalazo esilazo ku-ZEC, kodwa ngawunanzelela i-ZEC yona ivele nje iyinto yezami, isebenzela izami. Yikho-ke ukukhalaza ku-ZEC kuba lokuthela amanzi emhlwane wedatha. Thina esikwenzayo-ke ukuthi siyakhankasa siye ekhethweni kunjalo ngoba kuningi sebeyalile ebesikhala ngakho ukuthi bakukhiphe. Khuluma nje i-voter registration akukacaci ukuthi uhamba njani. Khuluma nje ziningi into ezingahlupha, kodwa kunjalo thina njengebandla le-National People's Party sizimisele ukuthi sihambe ekhethweni ukuze sitshintshe zonke lezinto esikhala ngazo, kumele sinqobe uphume sitshintshe lezo zonke izinto. Ngoba izami ikuthilo yona ukuthi ngazake itshintshe imithetho, itshintshele ukuthi yona idliwe. Ngoba ukuze wine iyakwazi kumele iqhubekele phambili i-Europa kumbe zezemithetho yaleyomizwe esikhala ngayo. Thina okwetha sikhona kumqoka abantu abayirejista lapho izekho ezakuya khona izorejista abantu. Besike lapho-ke bayevota, bevotela amabandla abawafunayo. Lelo bandla lelo likhethiwe themba kuyayo kungelethu i-National People's Party, yibe selizaba lomlando wokulungisa umthetho kusuka phambili.
Mnumzana Methusele Moyo isikhulume sebandla le-National People's Party lapho-ke obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umongameli Robert Mugabe usezayehlisa iphika ngemva kokuba obemthwalise amagabhavuzayo umongameli Ian Khama wakwele Botswana esevalelisile enhlanganisweni ye-SADC e-South Africa ngempela sonto edluleyo ngoba useza kwehla esihlalweni ngomabasa womnyaka ozayo. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya ukhangela ubudlelwano obungazange bube mnandi ngitsho lelanga elilodwa phakathi kwabakhokheli bobabili.
Kusukela ngesikhathi engena kunhlanganiso ye-SADC ngemva kokugcotshwa njengomangameli weBotswana ngo-2008, ukama akazange achithe isikhathi ekuchothozeni uMongameli Mgabe. Lokhu kwenza ngesikhathi sadikhe khandelwe njengenhlanganiso yabangani kanye lamabandla awaletha uzibuse emazweni achiyeneyo ukuchothozana kuzila. Kodwa uMongameli Khama njengomuyi uMongameli Levy Mwanawasa weZambia babhukutsha bephambana labanye, isadikhi yathi ivale umlomo ingafuni ukukhuluma ngodaba lokukhetho lwabo lodlakelo luka-2008. Ukhama waphumela egcekeni esithi okwenzakala eZimbabwe kwakungalunganga. IBotswana yaba lilizwe lakuqala emhlubulweni weSADC ukuchothoza ukhetho lweZimbabwe luka-2013. UMongameli Khama wake watshengisela ukuzonda lapho ibikwa engazange ahambelane loMongameli Mgabe umhlangano weSADC eVictoria Falls ngo-2014. Ukhama wabikwa ephume emhlanganweni wagcoba uMongabe uthi abe ngumgcinihlalo ungakapheli. Kodwa uMgabe wazama ukutshela uKhama ukuthi umfana omncane yena wayekhuluma njalo engumngane lobaba kaKhama useSeretse Khama ongumongameli wokuqala weBotswana. Esinye isizalwane seZimbabwe kwele Botswana sithi kuyadanisa ukuthi uMongameli Khana usengene esikhundleni njalo sesiyaphuma kodwa echiya inkokheli endala esaphela amandla ilokhe isesikhundleni.
Sasikhona ngo-2008 simbukele uMongameli uKhama engeniswe usemthethweni oba ngumongameli weBotswana. That was 10 years ago. UKhama uthole umgabe ephakathi. UKhama usephuma umgabe lokhe phakathi. He's 30 years younger than umgabe. Nxa kuyikuthi uhanjwa ukuthi umuntu usediniwe. UKhama says to me, after 10 years, I've served my term, othini ngimeceleni. He challenged uKhetho. He challenged ukuthi amaZimbabwe asegcwele SADC, asesinda ama-economy amazwe amanye, kodwa ngapha iSADC as a body yehlile ukuthi community okwenzakala eZimbabwe kulunganga.
Omunye umnumzana Dumi Ncube uthi isipindi ebesitshengiswa ngukhama emhlubulweni weSADC sizatshiya igodi elizathatha isikhathi ukuthi livaleke.
I think sokukhulule uRobert Mgabe lapha eZimbabwe because uyeni khama ngiyokade namandla to be honest ngiSADC region uthi tshela umdalalo ukuthi ephume esihlalweni usegugile.
UKhama oke wathinta ekanyolovu ngemva kokutshela uMgabe ukuthi isikhathi sokuchiya isikhundla adedele abanye sesichayile. Ukwehla esihlalweni kukaKhama akwetshelelekanga kunkokheli yamazwe wezwekazi le-Afrika. NginguMartin Ngwenya oyendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Uhlelo lwezi connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngokuhlelwa kwelanga lokuzalwa kukaMongameli Robert Mgabe ukuthi libe likhefu. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele isivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakule North Korea usethu sele amabutho emelika lawe South Korea azilolongayo eduzane lomngcele weSouth leNorth Korea ukuthi uzathatha amanyathelo alukhuno amabutho la engaqhubeka ngohlelo lwayo olwenziwa minyaka yonke. Kuthi-ke amapolisa weSpain aqhubeka ecwayisisa ngokubulawa kwabantu ngemota lanxa umshayeli wale mota edutshulwe wafa. Ukuchabalala komnotho weZimbabwe kubikwa sokubangela ukuba amabhizimusi yasemaphandleni afana laseBinga North avale ngobuningi ngoba izakhamizi zingela mali yokuthenga. Umeli walesi sigaba edaleni lePhalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi nxa kungasabanga lobubelo kwezenotho amabhizimusi amaningi azaqhubeka evalwa.
Imali ivela emadolobheni nxa kuyikuthi laba abantu abasemakhaya belabantwana kumbe izihlobo ezisebenza emadolobheni bengaphandle kwelizwe. Imali njalo ivela ekulimeni nxa bethe balima izilimo zabo basebethengisa. EBinga njalo imali kutsho ukuthi yabisivela enhlanzini nxa bethe babamba inhlanzi basebethengisa. Ngakho-ke lapho kusuka khona izimali yikho okutsho khona ukuthi ibhizimusi lona ngokwalo emakhaya liyamanjani. Singakhangela emfuleni kathesi kulezinsuku inhlanzi ezinkulu lezincane azisatholakali seziphelile ngoba wonke umuntu uvele sephila ngokuba ngumgoli wendlala. Okwesibili abalimayo bathi bangalima bengikhuluma lomunye umlimi nje ngemva kwayizolo esithi ulimile wahambisa i-one ton ya yomumbu ku-GMB lanamhlanje sokuzinyanga phose ziyafika ezinhlanu engakatholi imali yakhe. Laba abasemadolobheni amafektari sevaliwe emadolobheni akusela msebenzi labo kabasanelisi ukuthi bethumele izimali emakhaya. Abaphandle kwamazwe nxa kuyikuthi bethe bathumela imali yakhona ngefika emafonini. Ngenxa yalokho ke osokusitsho ukuthi khona amandla okuthenga kubukwanelisa ukuthenga okwenziwa ngabantu bemakhaya sokwehlile. Abantu bemakhaya kabaselayo imali yokuthi bengene ezitolo besiyathenga. Kanti bona laba abanikazi bezitolo bahlangana nohlupho lokuthi nxa bethe besiyahoda abawahodisayo bathi bona bafuna imali ebambekayo, bafuna i-cash, kabafuni le imali esemoyeni engabambekiyo. Ngingakupha nje umzekeliso amaviki adlulileyo lawa bengibhizi ngizama ukukhulumisana nabantu be-Delta Beverages. Abantu be-Delta bayahamba besiya-supplier eBinga abanikazi bezitolo abathengisa utshwala kanye lamanye ama-drinks abo. Kodwa nxa besiya-supplier bathi bona bafuna i-cash phambili. Laba abantu nxa bethe besiyathengisa bona i-cash leyo kabayitholi. Osokusenza ke ukuthi khona okunathwayo khona okuvela ku-Delta Beverages kube kungasatholakali kuhle ngaphakathina kwendawo. Soke osokusitsho ukuthi amabhizimusi amaningi asevalile, ngazi osomabhizimusi abambalwa abangasela nto abayenza asebevalile amabhizimusi abo. So kunzima kakhulu kulezi nsuku emakhaya ukuba ngusomabhizimusi.
Ngamanye amazwi uthi akula bhizimusi elihambayo kungakhathalekile ukuthi libhizimusi bani?
Akulani ukuthi umuntu uthengisani, into ehluphayo ukuthi into leyo oyithengisayo nxa uthe wayithengisa imali yakhona uyayithola yini, uyayithengisela bani, ngoba kakula muntu olemali. Kunjenje ungafika ekhaya uthi wena ufuna ukuthenga imbuzi, nxa imbuzi yakhona uyithenga bayakubuza ukuthi orathi ngicela imali yakhona usubatshela ukuthi isemafonini. Bona amafoni akhona kabalawo, nxa belawo amafoni akhona kawabambi ilukuzeni i-network khona ngale emakhaya. So ekugcineni kugcina nje kusiba yinto eyize, akusabi lalutho oluhambayo, akusabi lalutho oluthengiswayo. So kugcina nje ngokuthi hayi nami bengifisa ukuthi ngithenge, laye lo esithi bengifisa ukuthi ngithengise, kodwa akusela nto ehambayo. Izinto zakhona zicela zisimba ngaleyo ndlela.
Inhlanganiso ezimele ekhuthaza ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu eye grassroots isebenza iphakathi kokufundisa abasakhulayo abedlula amakhulu amabili mayelana ngezempilo kunye legciwane lengculaza emizameni yokubahlomisa ngolwazi lwalomkhuhlane kanye lokubatholisa indawo ezehlukileyo zokuthi bahlole igciwane lengculaza besebenzisa ezemidlalo. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labasakhulayo liphakathi kobunzima bokubamba umkhuhlane wengculaza. Abanye ngabazalwa belalo kodwa abazali kababazisanga. Uthi abanye balithola ngokungazi ingozi yokuya emacansini bengazivikelanga. Inhlanganiso yegrassroots isebenzisa umdlalo wenguqu ekuhugeni lekufundiseni abasakhulayo ngomkhuhlane wengulamakhwa. Linhlanganiso njalo iphakathi kokufundisa abasakhulayo eNjube Secondary School kunye neBulawayo Football for Hope Center. Umqondisi weGrassroots eZimbabwe, uMnumzana Bhekimpilo Moyo, uthi basebenzisa umdlalo wenguqu ukuhlomisa abasakhulayo ngezempilakahle.
so esikwenzayo ukuthi siyasebenza i-soccer technology. Sigama ukuthi sifundise abantwana sibili ukuthi phila umntwana ufunda ngokwenza.
Umoyo uthi lapho akhona indawo abayiphiwa yiFIFA ngakho sebeyisebenzisa ukuba ihlole igciwane kwabasakhulayo ngoba ezibhedlela ezinkulu bayabandlululwa. Osakhulayo uCleopatra Mbedzi omunye wabaphakathi kohlelo lolu uthi iGrassroots iyabasiza ukuba bazi isimo sabo njalo baningi asebethe bafunda njalo bathola usizo eGrassroots.
Ngeda kakhulu ngoba lusukela unjela ukuthi ngiyotesta ngibezazi isimo sami.
UThamiya Ncube uthi bafunda ukuzivikela kumikhuhlane ehlukeneyo njalo iningi labo lithethwe esikolo ukuba bazofunda baphinde badlulisele ulwazi kwabanye bakhe.
Kugrassroots sibuya ukuzofunda ukuzivikela njengabantwana abangamankazana.
Unkosazana Amelia Mleso Chifoja obona ngokufundisa abasakhulayo eGrassroots uthi baphakathi kombuthano othiwa iHoliday Camp lapho abafundisa okwehlukeneyo okokubahlomisa empilweni.
Sile Holiday Camp lapho esidlala khona ibhora labantwana and doing ama life skills activities. So sifundisa abantwana abangamankazana how to hold the ball, also at the same time sibafundisa about HIV and AIDS.
Umnumzana Blessing Kondowe obona ngokuqhuba inhlelo zeGrassroots uthi banabafundi abasuke enjube elobhengula esikhulile lemganwini. Amantombazana lamajaha aphakathi kokufunda okuzathatha iviki ngemva kwalokho bephiwe izicoco kube nabazafuna ukuhlolwa igazi baqhubeke njalo ngemfundo yempilo. Iningi labasakhulayo lithola nzima ukuyahlolwa igazi ezibhedlela ezinkulu. IGrassroots ithi sebenihawu labasakhulayo njalo kulula ukuthi abasakhulayo baze kibo bazohlolwa ngoba indawo yabo ilungiselwe abasakhulayo. Ngimene iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Siphiwa ngabafana bakagodlayo inzwisa kuphela. Kodwa ke singekehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesidlene. Umkhokheli webandla eliphakathi kokubunjwa eZimbabwe Economic Freedom Fighters, umnumzana Innocent Ndibali obotshwe ngolwesihlanu miswa phambi komthethwandaba. Abasakhulayo bebandla leMDCT badaniswa izenzo zamadoda nakamongameli Mgabe uChatunga lo Robert Jr. abathi bachaphaza imali yesizwe uZulu esidla imbuya ngoluthi. Silugqibake lapha uhlelo lwethulo lamhlanje olivalelisayo sithi asibeke ithuba elifanayo kusasa ngoPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.